Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani ntwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 18 kumfumfu 2018 nengutungamili inkoma endabeni zethu lamhlanje kube lokuxokozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka kwacina kubizwa amasotsha namapolisa ukuze londoloza ukuthula abalwela amalungelo oluntu bamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi isahluko somthetho wePosa esenqabela abantu ukuthi batshengisele kasikho emthethweni. Lube kuludaba egudwini olokubekelwa kwabesifazana ezinye izihlalo edale lephalamende emhlanganweni wekomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana oweZimbabwe Gender Commission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kube lokuxokozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka. Iziphathamandla zalesi sitolo zacina zibiza amasotsha lamapolisa ukuthi azelondoloza ukuthula. Amafutha okupheka aqhubeka esilela elizweni lonke jikelele njalo lapho atholakala khona esikhathini esiningi ayabe ebiza imali enengi. Amapolisa kamansipala weHarare esebenzelana lamapolisa kahulumende namuhla adilize umkambo weCopacabana lapho ukuthengisela khona inkulungwane zabantu eHarare. Amapolisa la angene ngamagreda adiliza zonke indawo zokuthengisela kulumkambo okubangele ukuthi kube lokutshengisela kwabaphila ngokuthengisa abadilizelwe indawo zabo. Inhlanganiso zabaphila ngokuthengisa zisole kakhulu isehlakalo lesi. Inengi labalwela amalungelo oluntu selamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi ingxenye yomthetho we-Public Order and Security Act iphosa u-Section 27 owenqabela abantu ukuthi batshengisele awukho emthethweni. Udaba lolu belukhwezwe emthethwandaba inhlanganiso ezivalisa iDemocratic Assembly for Restoration and Empowerment, iNational Vendors Union of Zimbabwe, iCombined Harare Residents Association, leNational Electoral Reform Agenda. Igqwetha ebelimela inhlanganiso lezi umnumzana Tendai Biti utshele iStudio 7 ukuthi kulokhu kulezinye inhlamvu zePosa eziyingxaki ezinjengoSection 12 ongenqabeliyo ukutshengisela kwabantu kodwa ofuna beqale becele imvumo emapholiseni. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxelo umnumzana Mfundo Mlilo umqondisi wenhlanganiso yeCombined Harare Residents Association.
yiko akade sikhangelene sesikhankase esikhathini ezingakhulu sikhankase ukuthi lomthetho wephosa section 37 kawuhambelani ngathi lesisekelo sombuso owe-constitution uyancindezela ngathi uzulu ekutshengiseleni nxa senza umsebenzi wethu
isisusa okuyikho kwayenza layo emthethwandaba ukuyini
isisusa ngathi usuperintendent wamapholisa edolobheni leHarare wafaka umthetho kumbe singathi ama-regulations okubhana kumbe okuvala ukuthi abantu batshengisele edolobheni leHarare sasesihambisa lolu daba kumthethwandaba we-high court safika sathola esingathi yi-relief kodwa amapholisa kazange ayephambili asiningi ngathi ithuba lokuthi sitshengisele sihambisa-ke ngathi udaba lwethu ku-constitutional court ukuze lwe-relifise ukuthi umthetho lo kawuhambelani lesisekelo sombuso
bekuluhlupho edolobheni leHarare kuphela
ngathi bekuluhlupho olukhangelane nedolobho leHarare ngoba sathola ukuthi kumnyaka ophelileyo ka-2017 ngathi inhlanganiso eziningi-ningi ezihlanganisela ama-political party inhlanganiso ezizimele zodwa ama-civil society bebetshengisela edolobheni betshengisela ngodaba lwama-elections ukuthi kumele alungisise njalo kumele ngathi imithetho eyenza ukuthi ama-elections abe esingathi angaba free and fair kumele ilungisise so kulokhu kutshengisela okuningi-ningi okwakusenzakala edolobheni leHarare amapholisa ayethe sabe ukuthi lokhu kutshengisela ngathi kungabiza i-violence basekefaka lo mthetho wokuthi babhane ama-demonstrations
kulenye ingxaki elingabe liyikhangelele yini ukuthi ngaba khona ngalesi sinqumo
sibona ngani kuthiwa nxa ngathi isinqumo sesivela ku-constitutional court kanye silogqwetha kodwa ngibona ngani uba sokuphelele khonapho umthetho lo sokumele ulungisiswe ngathi yiphalamende kodwa siyakwazi ukuthi lapho esiphila khona elizweni lezimbabwe amapholisa isikhathini esidingi kabawulandeli umthetho siyakuthokozela kakhulu ukuthi ngathi i-court isinike ithuba lokuthi siyenze umsebenzi wethu kuhle kodwa siloku ngathi asitrusti ukuthi amapholisa kumbe ingxenye zehulumende ziyawulandela umthetho njengoba ufakiwe i-court
kuyikuthi abasoze bewulandele wini okunye lizakwenza
nxa bengawulandelanga ngibona ngathi sizabuyela emthethwandaba kodwa njengoba libona ukuthi isimo sesizwe siyangaphi kulokudingisela okuningi-ningi okungathi kusemabhukwini okuma-plans okuhambelana lento eziningi ezinkinga zona lezo
umnumzana Mfundo Mlilo ngomqondisi wenye yenhlanganiso ezaphikisa umthetho wephosa emthethwandaba i-Combined Harare Residents Association
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ucwaningo lokudingisisa ngodlakela olwaqhamuka kulandela ukhetho olwabulalisa abantu abayisithupha libutho luqhubekele phambili eHarare lamhlanje kulokufuthelana okukhulu abantu besipha ubufakazi ngabakubonayo omunye wabafakaze lamhlanje owebandla le-MDC umnumzana Islam Matosi uchotoze amalunga ekomishini le-esithi gawalaso isithunzi sokuba kiyo uGibson Bebe usethulela lolu daba
lokhu kulandela isehlakalo esenzakele ekuseni kule inkundla yemihlangano lapho abanye abafakazi beyalelwe ukubhalisa amabizo abo ukuthi bethule ubufakazi lokhu kungabi segcekeni kwalelu hlelo kukhanya sekuletha ukungathembeki kwekomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi idinge imbangela yedlakela lukamhlaka 1 Ncwabakazi esethula ubufakazi bakhe umnumzana Islam Matosi uchothoze amalunga ale ikomishi esithi basebenza ukuhlambulula uMnangagwa ezenzweni zakhe ezimnyama ukuze umbuso wakhe wamukelwe ngamazwe omhlaba
abantu balahlekelwa zimpilo kodwa sihlezi lapha sithi asizanga ukuzokhuluma ngokhetho kodwa laba abantu babulawa ngenxa yokhetho ukhetho yiyo imbangela abantu babulawa ngoba babefuna ulwazi lwempumelo yokhetho abanye okhomishina abalapha babephatheke kulolu khetho abaluthi akumelanga sikhulume ngalo njalo bahlezi lapha befuna ubufakazi bethu bona babe ngonompembe kulolu khetho kumele kwazakale ngumhlaba wonke jikelele ukuthi ikhomishini le ayihlanzekanga njalo ukuthi iqhuba njani umsebenzi wayo ngokuthembekileyo.
It should be known, because it is going to be known all the whole world that the composition of this particular commission, how was it like?
Uqhubeke ethi abantu abanjengomnumzana Momaduku lonkosikazi Charity Manyeruke ngabantu abaphumela egcekeni ngokujabulela indlela ukhetho lwaqhutshwa ngayo bengakabi ngamalunga ale komishi. Omunye wabakade bekhona umnumzana Osalo Siziva obemele abe ufakazi ulandise ngokwenzakale namhlanje.
Kabau chairing the commission sent their codes into listening phone that we should wait for 2 p.m. so that we can come back and witness both the other people that are supposed to be witnessing, and we can only witness it at 4 p.m. or tomorrow.
Ilunga elikhokhela ikomishini le lisithumele amapolisa azositshela ukuthi kumele sibuye ngehola lesibili emini ukuzofakaza ngoba balabantu babo okumele bafakaze kuqala. Ngakho sizakwenelisa ukuzafakaza ngehola lesine emini kumbe kusasa. Kodwa lokhu kukhetha kuyisimanga ukuthi kwenziwe ikomishini ezimele yodwa ngoba sibuye lapha kusisa njalo ngemva kokuba sivule iminyango yabo asizange sibone omunye umuntu oke wabuya ngaphandle kwethu. Kodwa sitshelwe ukuthi siphuzile, sesicabangela ukuthi abantu laba bengabe bebhalise amabizo abo izolo kumbe kulokunye abakwenzayo okungekho egcekeni.
Iningi labantu abasola ukwenza kwekomishini le bathi kumele ihlolisise ukuthi ngubani owathumela amasosha. Udwaba lwabanye abakade bemele ubufakazi abalisekungena enkundleni yomhlangano lo lube ludaba egudwini namhlanje. Imizamo yeStudio 7 ukuthi idingisise ukuthi abanye abafakazi bayaliselweni ukungena ishayelele edwaleni ngemva kokuba amapholisa ethe lokhu bekusemandleni kanobhala wekomishi obona ngobufakazi yena okade ebambekile ngomsebenzi emahofisini angaphakathi. Kodwa loba kunjalo abanye abafakazi babuye emini bafike bangena kungela zikhubeko. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
So kulamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasiyisuzeni bomama sikhangela ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silidinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe namafitshane. Unobhala obona ngezomvikela wele Melika uJim Mattis uhlangane lomunye wakhe wakwele China uGeneral Wang Feng lamhlanje wamkhuthaza ukuba ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe abo buqakathekile ngoba bulakho ukuvimba ukungezwani. Olwela amalungelo oluntu ngokuloba isola uhulumende wakwele Vietnam obevalelwe okweminyaka emibili edluleyo uthe ngokukhululwa wahle wayacela ubupepheli kwele Melika. UNguyen Khu ufike kwele Melika lamhlanje labantu bakhe ababili lonina efikela eHouston eTexas. Abebandla leMDC labezano PF bathi bayakwamukela ukwesulwa kwesihloko somthetho wePhosa ebesisipha amapolisa amandla okuvimba imihlangano kumbe ukutshengisela kwabezombusazwe mahlayana. I-Constitutional Court inqume izolo ukuthi u-Section 27 walomthetho kumele wesulwe ngoba ulakho ukusetshenziswa ngamapolisa ukwephula amalungelo kaZulu. Kodwa u-Section 12 walomthetho ona uhambelana lo-Section 27 usakhona njalo usetshenziswa ngamapolisa esikhathini esiningi ukuvimba imihlangano kaZulu leyamabandla aphikisayo. Ukuhlaziya isinqumo sayizolo lesi sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma lesi phathamandla seMDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Sitshayela i-Constitutional Court uhlombe ngokubona ukwephula kwelungelo likaZulu ngalo umthetho okuthiwa yiphosa ngoba ubususetshenziswa njengendlela yokusikhawulisa ukuthi singaze senza izifiso zikaZulu ngodaba lokuthi sitshelwa ukuthi umthetho wophosa uthi wona akasilalungelo lona lelo. Njalo bebewephula amapolisa lomthetho ngoba u-Section 12 nalwana akatsho ukuthi sibhale ingwa walo sicela amapolisa uthi wona sibhale ingwalo ukuthi ngelangelinje sifuna ukutshengisela sibazisa kuphela kodwa bona bawuntshintsha bakwenza ngazani sebephiwa amandla ukuthi bezomathanda ukuthi leyo mkhosi sizayenza sikhathi bani yibo ababasebekwenza ukuthi basitshele senze ngesikhathi sabo. So sitshayela ihlombe i-Constitutional Court.
Baba Chuma kuzanu PF lisibona njani lesi sinqumo?
Iyangidabulisa ukubana sibone into lendawo yeConstitutional Court isenza umsebenzi ngendlela efaneleyo epheleleyo njalo. Yinto ekuhlala kuthi ikhulumane naleyo yokuthi i-court yeZimbabwe izimele yodwa ayimelanga ukuthi isebenzele ibandla elithize kumbe into ezithize. Yona iyenza ilandela i-constitution yethu eyeZimbabwe. Iyatshengisela ubana iZimbabwe lilizwe elile-system ejustice esame kuhle esayikhangele umsebenzi ngendlela enhle. Asiwubona kuyinto embi thina nxa benabenjalo lakithi kuyosho kwalula uthi nanxa lathi emhlangano besifuna ukuyenza kumbe lathi nathi ukutshengisela esingakwenza ke sikhululekile.
Makhumalo uBiti uthi uzabuyela emthethwandaba ayebhekisa u-Section 12 libona linqoba na?
Thina njengebandla leMDC kokela baba u-advocate Jamisa asiqalanga namuhla ngendaba yephosa le nginethemba lokuthi amagqwetheta angabuyela u-Section 12 nalawo ulaye uzasuswa ngoba uyephula isisekelo selizwe. Isisekelo selizwe yiwumthetho edlula imithetho yonke esekhaya. So njalo ngizaphinda njalo ukuthi hayi sabatshayela imhlombe ubhuti wami uChuma thina njengebandla leMDC lapho kwenziwe khona ubuhle siyatshaya ihlombe but lapho elona khona sizalikhombisa ukuthi liyona ngoba umsebenzi wethu ukuthi ilizwe leli lingaze laba ngamazwane ngokuthi siyephula imithetho yelizwe.
Babuchuma abantu abaningi bayakhonona bathi iphosa iyancindezela ngokunjalo bathi kumele yesulwe. Uvumelana nalo umbono na?
Into eqakathekileyo nxa sikhangele into lezi njengoba siye sakhuluma maphambilini lolo sisi wami laye uwawukhuluma isisekelo selizwe le i-constitution yeZimbabwe yiwo umthetho ophezulu imithetho yonke ngakho wonke umuntu kumele ahlale ephansi kwalowo mthetho egcinwa ngumthetho wonalowo ngoba umthetho owenziwa ngabantu bezenzela umthetho wabo. Ngakho nxa iphosa isincindezela abantu abayiwo abaqondele lo i-constitution leyo nxa lo mthetho usuncindezela labantu umthetho lusuhle ngoba kathesi asisekho kupolitics zobudlakudlango bezofuna ukugijimisana njengosizwa umongameli wethu ubaba Mnangagwa ehlale ekhuluma ubana asisebenzeni ipolitics ekuvula eminyango sikutholarethane whether usebandleni eliphikisayo kumbe usebandleni elibusayo okuhlalayo sonke singabantwana baleli lizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kumele sibone sesifika esigabeni sokuthi kona sikhulisane umlotha sikwanise ukuhlala sikhulisana ndawonye njengoba nje ngosizwa mina ngikhuluma lodadewethu umakhumalo ngiyakwenzile sike sihlale phansi sithi motho motho sindawone kungelalo ukuthi mina ngwezempilo njena ngweMDC kodwa ngodadewethu kuphela manje kumele ngikwazi ukuphila laye so nxa umthetho lo unqindezela abantwana bezimbali kumele ushushe
mhlana sibhala isisekelo sombuso savumelana ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho eselizweni iyahambelana lesisekelo sombuso kwasukuthi kethi isikhathi eside izanu isala ukuthi itshintshele yemthetho yikho njengebandla le-MDC sithethe udaba lolu saluhambise ekhodi ngoba bese sibone ukuthi izivalo zonke ezezanu ukuthi batshintshele imthetho esithi ngesilungu realignment of the laws and izanu isala ukuyenza khonoko yikho okusikhuthaze ukuthi sihambeni ekhodi so silethemba lokuthi izanu isifundile ukuthi sokuqakathekile ukuthi sibuyeleni nephalamende siyelungisa imithetho le eminye engahambelani lesisekelo sombuso
babuthiuma ngamafitshane ungaphosela ukugcina la
ibandla lezanu PF likhokelwa ngobaba emasweni lambo zomnangagwa libandla eselikhangelele ukuthi bona kube lokuhlalisana kuhle lokuphilisana kuhle elizweni lezimbabwe ngakho-ke silesifiso sokuthi ngabe sonke siyathatha inyathelo lokukhulumisana lokulalelana than i-conference ethi bebehlalisenzakala ngemuva ngale
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF ubexoxa endawonye lesiphathamandla laseMDC onkosazana Thabita Khumalo. Umhlangano wamakansili elizwe lonke jikelele obuqoqwe ngabedolobho lakobulawayo bemanyene labenhlanganiso ye-Urban Councils Association of Zimbabwe obuhlaziya indlela zokudinga abatshali bezimali ufike komlindi yagcina namuhla. Lo mhlangano ubuqhutshwa phansi kwendikimba ethi Local Authorities Ready for Investment. Kubika u-Anastasia Love.
Umhlangano wamakhansili angamachumi amathathu lambili aseZimbabwe ufike emaphethelweni lamhlanje lapho amakhansili athile asuke ejimbile izivumelwano ezimbalwa. Amakhansili ebehlaziya ngamaqhinga okudinga abatshali bemali kumadolobho abo emizameni yokuzithuthukisa. Obona ukutshalwa kwemali ekhansilini yedolobho lakobulawayo umnumzana Kholisani Moyo uthi bahlangene labatshali bemali emsebenzini wokutholiswa kwamandla kagesi elanga ukwakhiwa kwezindlu leminye.
Ye kulo umcimbi we-logic oqalise mhla ka 16 sihlangane lama-investors amaningi avela kwamanye amazwe engingawaphawula ngama-investors avela e-UK abayenza ngezo solar sama-solar projects lama-low cost housing projects sike sahlangana labo saba lama meetings njenge management ye city council engikhangelele ukuthi lawo ma meetings azayenza ukuthi la ma investors abuya zo investa kobulawayo kuma local investors sike sahlangana lama investors agoqela laba benza ama water meters for ama prepaid meters for water and labanye abangasiphathisa ukubana sikholekthe imali ngendlela enhle njenge city council abanye esikeza hlangana labo ngabalungisa amabhasi abanjengabo foul bekhanya bethakazelela ukubana bafuna ukuzovula ikhampani enkulu yokulungisa amabhasi kobulawayo.
Umabhalane wekhansili elupane umnumzana Charlton Moyo uthi ngempela batholile abatshali bemali abafuna ukuzoncedisa ekufakeni izibane zelanga emigwaqweni besebenzisa amandla elanga lokuthwalwa kwamanzi engcekeza.
Ya kukhanya kuyahamba so far sesithole 3 abafuna ukuzopartner lathi ku housing delivery bafuna ukwenza i low cost housing sesithole about 3 abafuna ukuzosincedisa lapho ukufakela ama street lights public lighting public lighting yakhona iyabe iyisola.
Unkosikazi Beauty Mhlanga ocecisa ngamaluba uthi laye utholile ibhizimusi emhlanganweni we-logic.
Lapha ku-logic ngeke ngisole uNkulunkulu anganjani ngidobhile khonokho engidobhileyo.
umtshali wemali oyisizalwane sakuleli kodwa elamabhizimusi e-UK umnumzana Peter Ganya uthi amakhansili amaningi awahlelekanga kunhlelo zabo abafuna ukuthi kutshalwe imali
kule problem ngama urban councils ukuthi balama wish list ama projects angkona abalangwa kahle ukuthi umuntu ungabone ukuthi ungathatha iproject delay izokunika yini positive return on investment also akhula irisk profiling so vele into zangkona balama displays anhle kakhulu but ama proposal angkona so basic
amakhansili wonke ezweni aphakathi kodubo lokusilela kwemali yakwamanye amazwe emizameni yokuqhuba inhlelo zentuthuko ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho ezweni umhlangano lo ophele kahle lamhlanje ungenwe ngabatshali bemali baseZimbabwe labasuka emazweni lenhlanganisweni zomhlaba okuqela ele Italy, iUnited Kingdom, iWorld Bank, lezinye iziphathamandla zamakhansili eSouth Africa, iMalawi, leBotswana, labo bebekhona kulumhlangano. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo namhlanje umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthi gabasoze balizwele iqembu leBulawayo City lona elisengozini yokugunyulwa kuPremier Soccer League lonyaka lapho vedivana lalo ngesonto eBaba Fields kubika uJoseph Njanji
Imidlalo yesigaba seCast Premier Soccer League ingena kuviki yamashumi amathathu kulimpela viki njalo iqembu leHighlanders lizemukela iqembu leBulawayo City ngensonto enkundleni eBaba Fields. Iqembu leBulawayo City lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane njalo kumele linqobe kuyo yonke imidlalo yalo emihlanu eliselelayo kusizini yalonyaka ukuze lithuthukise amathuba alo ukuyalala lokhu lidlala kusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Nakwelinye icele iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo. Njalo isifiso senkokheli yaleli qembu yikuba liphushe imidlalo yalonyaka lisendaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane. Ngaleso sizathu-ke umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu ukuthi kabasoze balizwele iqembu leBulawayo City kodwa bazalisa ukuba bethathe yonke imiklomelo ngensonto.
Iqembu esidlala lalo ngempela kuviki lithi lona lizabopha siqine ukuze lingaganyulwa kusigaba saphezulu njalo bathi asingeke sibadle sizobaphinde umphehlo. Nathi ke asifuni ukuthi inqobe isale kithi yikho ke sizadlala sijonge ukusithi nqobe loba nje kuyenzeka uba ngokuba nqobe bazithole sibe kunyulwe kusigaba se-PSL.
Kuhlandlela kuqala ile midlalo yalonyaka iqembu leHighlanders linqobe leBulawayo City nge 1 kanya. Imidlalo yona eviki lamashumi amathathu iqala ngomgqibelo lapho iqembu leZPC Caraiba lizemukela khona eliCAPS United ngasenyamunga. Iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala leLichapungu enkundleni iBaobab. Iqembu leNitro lizadibana leFC Platinum ngaseAscott kuthi eleChicken lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseLuveve. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leMthari City Rovers lizanqikelana leliyada ngaseVengera Stadium. Iqembu leDynamos lizemukela leBlack Rhinos ngaseRuvaru. Iqembu leTriangle lizadibana leHerentals ngaseKibo. Kuthi iqembu leJapani Mine lizadlala leHarare City ngaseMaclass. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuzipheta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili ngomgqibelo ukuxokozela ukukhulu esitolo sakwaPick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka wacina kubizwa amasotsha lamapolisa ukuze londoloza ukuthula. Abalwela amalungelo oluntu bamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi isahluko somthetho wephosa esenqabela abantu ukuthi batshengiseleka sikho emthethweni. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.